VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuzibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leZANU-PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one ophezu kofanalo sekwawavota, kodwa makungafunga azwele ukuthi wona labanabhururu bakhe yibo abenze ubugcwelegcwele.
Umbalisi weNjube High School wancedisa abantwana besikolo lesi ukuba bathengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya izizwe batshiya benza izinto ezi-upside down larata labantu apho endihlala labo.
Ingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali. Umongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe yiZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ongethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye abazafumanisa kabengcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akula ukuthi ungubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu kubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugcwelegcwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ngecorruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi angcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisela zonke.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhononi sithi bangazi bebopha abanye abantu bayakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokho kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba khangazani lokho okuyinto kuyahlupha lo
Gibbs? Yazi into ekhuluma iqakatheke kakhulu, ena le into ethi leyo ngumongameli la iqakatheke kakhulu. Yazi ukuthi isupho selukhona la yikuthi abantu sebengani abasela kuthemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yikho upresident wakhe yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhothi ngale kumele labo benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onowenziwayo ukuthi umuntu ofumanitelect ucala kaboshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhothi bayaphuma bayazihambela, phuma ngenisa emakhothi uyaphuma bayazihambela. So konokwana aze kutshiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele baboshwe amakhothi la ayenza umsebenzi bengayenzi into zokugwelegwela amakhothi la. Sekune-corruption kakhulu emakhothi la, yiwo ubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisi umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise ngumuntu wonke, la makhothi la ayilwise, engafika umuntu esincaziye emakhothi ngale abantu besiyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one ophezu kofanalo sekwawavota, kodwa makungafunga agcwele ukuthi bona labanabhururu bakhe yibo abenze ubugcwelegcwele. Akulezi ukuthi oyahambe usebhubheni ngesitokisini awa ekhotho wadonsela emazezitolisini kodwa akulesivele ekhotho. So awuyakhuluma amazwi amahle umongameli, sesimele li-action.
Limeleleni?
Sibone sebebotshiwe phela wadonsela umthetho wandaba. Siyizwa iy'ndaba zakhona zonke, ziningi iy'ndaba ezenzakalayo. Izimali ezigalakade ezisabisayo ezizathiwa kuthenga imoto ilambogini, kuthenge nomtakazwane. Imali yakhona sezothi ivela ngapha. But abantu bangungunu bathi kulobugwele kugwele obuthile okwenzakalayo khonaphana.
Kufisa ukuthi ngakwenziwani ukwezekuthi kulwisane lokungathembeki lokho?
Ngababotshwa abantu, umthetho awungakhethi ukuthi uzwane ngozwane. Okhathesi amapholisa ethu balekhu basele engqondo leyana ukuthi besaba ukubopha abanye abantu. Khathesi ngamaphoyisa aphiwe amandla okuthi babophe abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kuna-action. Ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo, kube izenzo kungemazwi kuphela.
Ye, siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngiyakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni. Khonokho-ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali khonokho?
Lokho sokusithi yona kuhle kodwa yona ngikwayayela amandla iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lwana ongenile esitokisini waye ngathiwa ngemthethwandaba. Akulandelelwa khona lokho. Akulandelelwa ukuthi ungene esitokisini naye ephuthe emthethwandaba indaba yakhe iyethi hayi gwetshwe ngayigwetshwa akhulule ngayikhulule. Kodwa akula oyedwa phakathi wabofikayo emthethwandaba. Ngalekokomhlaba uyalingana esibona khona ukuthi umuntu lecala mbekalacala kodwa nabaphendukele ezitokisini ba umuntu akhona uyangena uzothi awuthenga amathikenini ethengela isitokisi sonke amathikenini uzothi ahambe wayenza i-shopping e-South Africa wathenga amathini se-R23,000 kodwa awusoze umbona into akhona ehambe emthethwandaba.
Singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamumente okuthize, akunjalo mfowethu?
Kukhona ngani kunjalo, ngani kunjalo ngoba sizwile sifike ikhayakade indoda lapha ngani bacabana lenkosikazi sozothi hayi ungafanje umthethwandaba abo kuyavela ezinye indawo. Kuvele kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi akambe emthethwandaba. So yikho zifisa mtem, yikho zifisa ikuthi nje umuntu ngeko emsakazweni ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba uyadinga lobufakazi kodwa sikukhangele ngami ento ukuthi hayi unikwazantungwana la.
Umnumzana Patrick Ndlovu, lilunga lebandla lezaphu, sixoxela ekubulawayo.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Umbalisi weNjube High School uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba bathengisele emigoqweni. Uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labantu abaningi abamaziyo. Umnumzana Brian Motsiba owabaleka eZimbabwe esedingwa ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi umntanakhe owatshengisela emgwaqweni labanye bakhe abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 sebetholiswe nzima ngamapholisa ensida labanye ababona ngezomvikela. Uthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi. Umuthiba ukwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamgataza okwenzakalayo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benza izinto ezi-upside down baharasa labantu apho endihlala labo. They even further even went to uharasa abantu bengaphila labo in-night-pass bengena befika ezindlini zabo. Abanye banotshelwa ngama-10 abanye banotshelwa ngama-4 kusithiwa kudingwa mina.
Abangani-ke manje abesabi kangako abangani bakho?
Abanarizin yokuthi besabe ngoba inselo mina ngiphuma labantwana ngaphuma ngiyi-1. So phuma labantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingi mina. But mina nxaso sisebenza sebehlukumeza abantu abangadekanga phakathi ku-demo station naleya kusithiwa kudinga mina sebeza badinga abantu abangelalutho to-demonstration. Okuqine nje lokuthina sokuyinkinga.
Kulo mlayezelo bani ongawutshela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe?
Nxa bayathatha imali yesizwe sibili betiyisithina siyithatha ukuthi sigijimise uBrian Msiba hayi mina ngibona ngani lokhu akulanakula mina. So ngabathi abathetha imali leyo nabathona begijimisa ngayo bagijimisa la amashuri gula athonambetha abantu edemba abantu ebulala abantu aligazi ezandleni ngaba izinto engcono kakhulu.
Umnumzana Brian Motsiba umbalisi weNjube High School. Kodwa umnumzana Joseph Chumba okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni ngakho ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba.
Yena ubalelele why angabuyi azomela into yakhe akuqede ngokuqala. Okwesibili singile sisizi ukubona kabi indaba into lezisenziya ngapha kithi ke lamandelelo emashoneni ngalakula abantu abazenzalo bayafunda babo even ama teachers sikhuluma kathi ngikhangela ianalysis yama percentage ama teacher abuyela esikolo ngale emashoneni inamba yakhona inani lakhona bengathi phezulu sithi bayajika average 70% ama teacher afundisayo owakathi kodwa ungabuya ngapha kwela kithi elamandelelo balutshani ama teacher abafundisayo abathengi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezingena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona idura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna uinvolva abantwana entweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi izinto kubonas abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkhona abala omat lama-science subjects bengeke siba labantu abaziqoqoqo njengalowo mbeda lo okhipha abantwana ezikole bafake ezitridini ngangaziphumeleni azingenele esitridini xa ekungena esitridini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathembeleni ngapha sifuna labo bafunde babe isikhwicamfundo hashi into ke sikubona amanyala lawa ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathizi pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
ngakuye yena azoziphindileyo izona wayezama ukwenzani ezethi yena kungahlitshwa labo umntana zani obona kathi sisebengu uthola amafufu nabangani bakhe sisethola amafufu yena kathi sisecazile kathi so ngikhuluma sobiza kathinyelo zakuzolona usethole iviza usewile kile sizama uzoze khuluma esekustudio seven khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo le
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave
Abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye. Bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo. Osakhulayo uTapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe.
Sengenziwa ama-test wonke okumele ngiwenziwe. Sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope. Kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali nakala kweMelika imali ebekukhulunywa ngayo iningi yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela odokotela abatelani lami sebengidula nje njengoba besazi ukuthi angingayihlawuleli leyo mali edingakalayo
umnumzana Khudzai Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho Kuthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane.
When we came in
statistics bedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisili kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafiki. Bekungela muntu obesiza izigulane. Izigulane besisiva nje obongikazi bengasihluphi ngakho. Sibone esinye salezi zehlakalo. Obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatsha bengasihluphi ngaye waze wabhubha sikhangele ngawethu siku-research station room lapho bekuthiwe silinde odokotela khona
there on Friday we even saw a semblance of that kind of scenario
ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi uqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo
okuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela ukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali siwa ozabanika okuchiyeneyo, bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParanyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 pounds, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela, njalo uhlawula $600, 600 pounds, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sesikhangele ezamasiko okwamanje.
Sinana masiko
senzi umandla
lo baba mkhulu
babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikwele Botswana khona ngaleke sesixoxa lo nkosazana Sethekeli Mdluli. Uma Mdluli ke ngomunye wabantu abangendanga so udaba lwethu lomhlanje sikhangela khona
lonyaka izulu likhona.
Ye akusitshele uma Mdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abendanga, siyakwazi ukuthi lawa wendanga kuhamba njani mamdlulu?
Angazi ukuthi ngingathi okubangela ukuthi abantu bengayendi, kumbe ngabona impilo esiyiphilayo abantu, kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabalamali, kumbe isimo sangikhona esikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani, bakhona labo obaba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga. I'm sure sisuka sibe sesikhangelana, angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJoni Mamdloli
kakhulu, omama abanye bakhangela inzuzo, angabona ingane ubaba lo uphuka kakhulu, kuba nzima ukuthi azinikele kuyo. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele nyabe ngithithe isikhathi sami, lo muntu ashiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela uthi obabungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo, ibugebengu, bagcina besiyagcwala emadeli. Omama esikhathini esiningi singani inumber yi-2 baphezulu, kodwa kungakhutshwa inumber yabobaba basemadeli labo mama abangaphandle, uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathola imizi. Manje into ehluphayo ukuthi obaba bagcina besiyedeli, begcina bebulawa, into ezinjalo, begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo. Ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane nalowo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhuluma okuyiso, mbe ngikhuluma okungayisiko.
Ye, siyabona njalo lani-ke kukhanya ngizana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi. So kuhamba njani khonapho?
Yikho nisithi abanye basuka bekhangele ilife yabuyiphila. Like mina ngingu-business woman, ngiyathengisa. So abantu abangobaba sometimes babesithi omama abanjengalaba ayengumkwanise cause uyazi ilife, sasuyabe sevuke kutshela ukuthi endini imali lokho kwakho kakungeni. Bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public, siyasuke le ngxoxo labo baba. Uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ngingaba le nzuzo enilutshwane wena unganizuza kakhulu, yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu. But kuyabe kungekho njalo.
Ye, nxa kunjalo-ke ubona zani bayakwesaba kumbe kunjani njani, indawo ungazidingeli la ukhombise phela.
Abakhombi tingakhombisa kanje ngayehluleka.
Babe sithini mamdluli?
Hayi, babe sithi ngiyakuyawuna nje, ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kuthi ukuthi vele soze bengigwanise.
Boke kodwa vela kujayelelekanga ngaphela ukuthi umama akhombise vela kunjani.
Akujayelekanga yikho lapho abathina zobe sithi wena vele kuthi bayesi kukwanise, ngoba vele kuthi sizikhombisela suyethilekile.
Hayi ke siyabonga bamdluli, ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi, umama Mdluli ukhona ngale ke kwele Botswana la ke ndanga. Ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi ke simalapha namhlanje ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ye, omanje othi sikhangele ezabatsha silo Madlobe.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle simpapo omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnashi Mtuzwa webandla elezanu PF siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahlile elizweni. Mnashe, ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani? Awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo. Ngithanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi ilokhu ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezi. Kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo, ngibona ngani kungaba yize. Sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sekulenguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele. Sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa, sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo. Okokuqala, uhulumende usethe up atha ngama anti-corruption courts. Obesibili, i-CRP layo isile unit ethiwa anti-corruption unit. Obesithathu, sibonile ukuthi Zimbabwe anti-corruption commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sinto, ibe njalo le advantage ukuthi la ikwanise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption elizweni ziwe.
Ingcwethu ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo. Ukubona njani lokho?
Mike, ngabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kubotshwabotshwa noku-investigator abantu abaku-politics. Yikho abantu begcina becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics, which is the wrong thing. Siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa nxa ukhangele udizovile izek adikhona, i-commission adikhona, wafaka entsha ethungamelwa ngumama ujaji Moyo. Sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu. Indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results, which is a very correct thing to do. But kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty.
Munashe, njengentsha yebandla lezanu PF, kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dube?
I'm a spokesperson owe Youth League, but engingakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu e-Youth League iphuma le-resolution eyokuthi they are going to be 100% against any forms of corruption. Sibonile last year bethungamelwa ngubaba uLouis Mathutu besenza okuthiwa ngama-name and shame, bakhuluma ukuthi uzibani ukamele e-investigatwe. Thina sithi akube le zero tolerance to corruption regardless of i-power, of i-stature, of i-position.
Hayi, siyabonga Mnashe. Sakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmy3bigmyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho sabe sikhangela impilo eyaphilwa ngumuyi uDr Oliver Mthukudzi. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Bona lokwalamhla u-Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Sihakaza omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga ke Mike Hove. Wothi sikhangele ke ezokholo lesiKristu silontukamene komo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingana empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. Ngikhangale kwabaseFilipi iChapter 2 insuka kuverse 1 to verse 4. Uyabhala lapho uPaul ebhalela kwabaseFilipi uthi yena, ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kuthando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububele lesihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondo yinye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye. Lingenzi lutho ngokubangisana langokuziqhenya, kodwa ngokuzithoba lichaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilo lalo angakhaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu. Udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa, wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokugcina. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu, thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli, sikhangele uKristu, nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni, kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni, ngingawunciphisa ngithi abanye. Kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina, kodwa sikhangele impila kahle, sikhangele ukuhlala kuhle, sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uva njalo sibanceda njani. Abakhokheli abaningi ikakhulu lapha e-Africa uzikhangela yena lemuli zakhe, kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla, wonke umuntu ahambe emphakamisile, yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu, nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle, ikucabanga abanye. Kulezimpi eziningi ezenzakalayo emhlaba wonke, ungakhangela uyekhangela ukuthi usukela ngaphi, uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu basicabanga bona bodwa. Yikho kusuka kusiba lengxabano, yikho kusuka kusiba lokubulalana. Ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phebanye bona lapho, kodwa nxa ezikhangela yena, yikho umuntu uyabe ezimisele lokuthi nikela batshabalale bonke labantu, kumbe bafa ngendlala, kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha, kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya ezibhedlela, kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhela omunicipality bethu, nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget abandla, silungisa ukukhokhela abantu bethu, sibelusa, siyabacabanga na kumbe sisicabanga thina sodwa? Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba egama likaJesu. Siqalisa lo mnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisipanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yesu kuba lamhla ke uhlelo lwethu lamhlanje sikhumbulela ukuthi FC Platinum Khanyazane sisukile phela ku-CAF Africa Champions League. Singakagqibi ke uhlelo lwethu, sikhangele kathi besikhokhela lamhlanje. Abalandeli bebandla le-ZANU PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. Umbalisi wenjube high school owancedisa abantwana besikolo ukuthi batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye lamhlanje. Wolivalisayo ngokips Dube ngisithi asibaneni njalo ekuseni ngo-past 6.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The coronavirus in China is being watched with a wary eye around the globe. The death toll is now 56 in China. Meanwhile, the U.S.